Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kaMbimbitho 2023. Igama ngokeyino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Khuluma lentatheli izindaba ekufikeni kwakhe. USkot wazise ukuba uze eZimbabwe ukuze azokhulumisana labenhlangothi zonke ukuza ukuba eZimbabwe liba lokhetho olukhululekileyo. Ethu uzaba lenhlangano leziphathamandla zikahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo nabamandla ezombusazwe.
Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa umnumzana Robert Scott ufike eZimbabwe namhla. Ababalisi elizweni baqalile ukutshengisela ngokungayi emsebenzini namhla befuna iholo eliphezulu kwenkulungwane eyodwa zamadola 1,260. Umanyano we-European Union useqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi e-Africa, umnumzana Robert Scott, ufike eZimbabwe namhla kuhambo lokwethekelela leli lizwe okwensuku ezine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma lentatheli izindaba ekufikeni kwakhe. USkot wazise ukuba uze eZimbabwe ukuze azokhulumisana labenhlangothi zonke ukuza ukuba eZimbabwe liba lokhetho olukhululekileyo. Ethu uzaba lemhlangano leziphathamandla zikahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo nabamandla ezombusazwe aphikisayo lelibusayo.
I am pleased to be here. Thank you for meeting me. I am here to engage in a series of meetings with government, civil society, other actors in the political and social and economic arenas to listen, to take on board their messages to me, but also to pass along our hopes from the U.S. specifically for peaceful and inclusive elections.
Ngilapha ukuba senze imhlangano lohulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, labamabandla ezombusazwe labezomnotho ukuthi ngizwa bawukhulumayo nokuba ngikufikise kwele Melika. Sithemba ukuba kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lolokuthula.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi akathembi ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuguqula indlela aqhuba ngayo ukhetho.
UPresident Mnangagwa angiboni ekwanisa ukuthi enze ama-reforms afuneka yilizwe le-America akakhulu isikhangelane lokuthi yena kusukela ku-2017 kuze kufike kathesi. Akakwanisanga ukwenza ngitsho ama-reforms eyodwa nje esingatshengisela ukuthi usenaka izindaba ze-democracy kanye lama-human rights. So ukuthi sibone isenza ama-reforms lawa sokusele nje inyanga ezilutshwana kuya kwi-election lika-2023 asikuboni kuyinto engaphumelela lokho.
Omunye osekela ebandla le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi uhulumende uzimisele ukulondoloza amalungelo kaZulu.
Indaba zamalungelo abantu siqala ukuziva kakhulu zikhulunywa nxa sekungumnyaka wama-elections. Lokhu sesikujayele njengabantu beZimbabwe ukuthi nxa sesifika esikhathini sokhetho sizokuqalisa ukukhuluma ngendaba zokuthi kulabantu abahlukumezwayo, kulabantu abahlukumezekayo elizweni leZimbabwe. Lokhu thina sokujayele ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kulabanye amabandla awezombusazwe athi wona ayakwazi ukuthi iZANU-PF njengebandla labantu selizahamba ukuthi liyongina kuma-election njengoba sesifike isikhathi sangikhona. So ukuze lihlambaze lokungcolisa lolo khetho kumele liqalise ukukhuluma indaba le.
Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livid Mugetsho utshele Studio 7 ukuthi ukwethekelela kukaScott elizweni kuqakathekile kakhulu njalo kuphansi kwemizamo kahulumende yokulungisisa ubudlelwano lele Melika. Limizamo uthi yavele yaqalisela emhlanganweni owe-US Africa Leaders Summit oqhutshwe ngele Melika ngompalakazi nyakenye umongameli Mnangagwa owethiswa izijezo zenotho ngelemelika akanxuswanga kodwa wayemelwe ngumphathintambo wezobudlelwane belizwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. USkoti ukhangelele ukukhuluma ngamanyathelo okumele athathwe ukugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa emhlanganweni owe-US Africa Leaders Summit kanye lokuthela eZimbabwe lingancedwa ngayiphi indlela ukulungisisa udubo lwesikelede salo kwamanye amazwe lakumhlanganiso lamabhanga omhlaba samabhiliyoni amadola esilokhu sikhula njalo lingenelisi ukusibhadala. Edabeni lokwaliswa kwentathela izindaba zestudio 7 le-News Day ukuthapha izindaba esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare, uMugeshi uxolisile ngokwenzakale lapho. Akulazizathu ezicacileyo eziphiwe nguhulumende zokwalisa intathela izindaba zestudio 7 uRutendo Mawere lowephephandaba le-News Day uPrivilege Gumbodete, kodwa ukuvunyelwa ukungena kwezinye intathela izindaba ebezikhona. Umholi wenhlanganiso emela intathela izindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Loft Dube uthi kusobala ukuba uhulumende akahloniphi amalungelo oluntu.
Lokhu ngabe kuyinto embi, akukakhanyi ukuthi ngubani ovalele intathela izindaba lezi, kodwa ngolokhu esikuzule ukuthi bamisiwe ukuthi benze umsebenzi wabo into embi kakhulu. Njenge-VMCZ sithi intathela izindaba kazivunyelwe ukuthi zibe lapha kwezakala khona izinto elizweni.
Uhambo lwakhe kwele Zimbabwe uScott ukhangelelwe ukubamba imihlangano lenhlangothi ezithile zikaZulu ngendaba ezihlukeneyo ezigoqela ezamalungelo oluntu, izijezo zomnotho lokuthengiselana phakathi kwenemelika lele Zimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bethule umbiko othi ababalisi abangaba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 57% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayiyo emsebenzini namhla, befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa 1260 ngenyanga. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje, kodwa kwabalabanye abenelise ukulalela inkuthazo yenhlanganiso zabo yokuthi batshengisele ngokungayi emsebenzini ukuze bangezelelwe iholo okwamanje eliphansi kwamadola alingana lamachumi amane amadola emelika ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uchasisa kabanzi ngenyathelo abalithetheyo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-1260 US dollars. I-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260.
Uqhubeke ethi ababalisi abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57% bakhalele umsebenzi lamhlanje.
Lamhla lilanga lethu la kuqala elo elestrike se-SE qoqwe ngaphansi kwe-hashtag teachers for US dollar salary. Esikutholayo ezindaweni ezehlukeneyo ukuba kwezinye izikolo ababalisi bakhona abafundisi, kwezinye izikolo ababalisi abanye vele kabayanga bambalwa abaseleyo.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Be singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiated ngabanye abantu. Thina njenge union will work in solidarity with anything elokwenza le welfare teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo.
Obona ngezemfundo enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo usola uhulumende ngakwenzayo.
umnotho welizwe kawumanga kuhle ngakho ke imali abayiholayo ngeke ibenze bephile ukanti ke uhulumende nangokwakhe akagcwalisi sithi imali uhulumende oyipha ugatsha lwezemfundo incane kakhulu kulaleyo erekomendwe yidaka declaration uhulumende owayisayinayo esiwucelayo ke kuba uhulumende elalele izikhalazo zababalisi elalele izikhalazo zabazali ebaphe iholo elibaphilisayo
isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wale ukukhuluma ngokukhalala kwababalisi umsebenzi ethi umphathintambo wendaba zezisebenzi usikhwica mfundo Paul Mavima nguye ongakhuluma ngakho Ephendula imibuzo enkundleni yebulenjini iWhatsApp uMavima uchaze ukuba iNational Joint Negotiating Council iyahlala kusasa eHarare ikhangela udaba lweholo lwababalisi kodwa uthi labo abakhalale umsebenzi kumele bazi ukuthi umthetho wokungaholeli amalanga umbalisi angasebenzanga uzababamba ngoba singekho isizathu sokukhalala umsebenzi Uhlupho lweholo lwababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamachumi amane amadola eZimbabwe i-40,000 zimdola okuyimali elingana lamadola emelika angamachumi amane i-40 US dollars. Ababalisi bathi lokhu kuyinhlekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu 500 US dollars ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag teachers for US dollar uqoqa ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwenyanga kambimbitho njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola lemelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ebimele ihlangane namhlanje ibikwa isizahlangana kusasa eHarare ikhangela ngeholo lababalisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ivandla elibusayo lezano PF namhla liqhube umhlangano walo wakuqala walonyaka owamalunga ekomiti yaphezulu iPolitburo. Umhlangano lo ukhokhelwe ngumnumzana Emerson Mnangagwa usiba lukhulu lwebandla leli njalo engumongameli welizwe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Christopher Mutswangwa uthe ibandla labo lilethemba njalo elokunqoba kukhetho lwalonyaka. Njalo kuningi osokwenziwe ngumongameli Mnangagwa ukuthuthukisa ilizwe selokhu aqala ukubusa. Uthe ibandla leZANU PF alilasizathu sokuphambanisa amabandla aphikisayo alelungelo lokukhankasa ekhululekile. Kubuye kwakhethwa amanye amalunga eCouncil of Elders kulumhlangano azakhokhelwa ngumnumzana Sekeramayi. La malunga koqela umnumzana Hungwe, Maboyi Ncube, Parrenyathwa labanye abayisikhombisa ayebe sebenzelana le committee ye Politburo. Umanyano we-European Union useqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries kanye lomlayo ovimba amazwe akulelizwekazi ukuthengisela eZimbabwe izikhali ngoba usithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ulokhu esephula amalungelo oluntu kumbiko ewethule izolo. European Union ithe ikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwahulumende weZimbabwe ukubopha lokujezisa abezomvikela ababulala abantu ngemva kokhetho luka-2018 kanye lango-2019. Lumanyano usole njalo imithetho othi incindezela uzulu weZimbabwe efana lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organization Amendment Bill wona usumelele ukusayinwa nguMnangagwa. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi lokho abakwenzileyo, yinto ehlali lindelekile ukuthi bazafaka izijeziso zenotho kulabo abenza izikhali okuthiwa iZimbabwe Defence Industry, ngoba yizo lezo zikhali okubalwa lamatiye gasi ezisetshenziswa ukutshaya abantu emgwaqweni. Singacabanga ukuthi kumbe izikhali eziyasetshenziswa ukuvikela iZimbabwe, izikhali ezigcina zisetshenziswa ukutshaya abantu, ukuvimbela amalungelo abantu, kwethusela abantu lezinto ezinjengazona leziyana. Ngakho-ke kamangalisi ama-sanctions uma eqondiswe ebantwini abephula amalungelo abantu kumbe ikhampani ezagcina incedisa ukwephula amalungelo abantu, ngoba izikhali ezenzayo sizo zokuvikela iZimbabwe kodwa ngezokutshaya abantu, ngezokwephula amalungelo abantu beZimbabwe.
Abe ZANU-PF Ncube, yebo bathi izijeziso lezi ngitsho lalezo ezafakwa iMelika kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kodwa ayisibo bodwa beZANU-PF, abantu nje abanengi ngitsho labamanye amabandla bathi kazesulwe lezi zijeziso. Uthini ngalokho?
Izijeziso zenotho kazifakwanga ngabantu beZimbabwe, zifakwe i-EU, zafakwa ngabeMelika besebenzisa imithetho yabo ethi yona umuntu oziphethe ngalindlela kumbe ilizwe eliziphethe ngalindlela silifaka ngaphansi kwezijeziso. Ngakho-ke nxa ngabe kufanele ukuthi zikhitshwe lezo zijeziso, kumele labo abenza lokho okwenza zibe khona lezo zijeziso bakuyekele lokho abakwenzayo. Yebo kambe nginje lami kangiwafuna ama-sanctions, angiboni ukuthi ukhona owafuna ama-sanctions phakathi ezizweni leZimbabwe. Kodwa kwedlula ama-sanctions kakho funa kithi kakhulu uZulu weZimbabwe, asifuni ukuthi uhulumende ephule amalungelo abantu, kasifuni ukuthi kube lokhetho oludlelezelayo olungekho free and fair, kasifuni ukuthi kungabi le democracy. Sifuna kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe izivumelwane zomhlaba ezamalungelo, kuhlonitshwe ukhetho olukhululekileyo. Nxa ngabe lokho kungenziwa, izijezo zenotho ziyaqhubeka zikhona. Ngakho-ke yebo kambe kasizifuni izijezo zenotho, kodwa esingakufuni kakhulu okwedlula izijezo zenotho yilokho okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Kalungise khona yena, angakhali ngalokho abakwenza abamanye amazwe abangasibusiyo. Kalungise thina okusilimazayo njengabantu beZimbabwe, asibuse kahle, asihloniphe. Yiyo into eqakathekileyo, lezi jezo zenotho zizasuswa ngokunjalo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Sizaxoxa labeZANU-PF kanye labebandla eliphikisayo LCCC kuzindaba zethu zekuseni kusasa. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Singakangeni kudaba oluzayo, sike sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa akwele Israel labakade betshengisela besola inguquko elethwa nguhulumende emsebenzini wokulondolozwa kwemithetho. Inhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwe esole kakhulu abakade betshengisela laba. Inhloko kahulumende yakwele Greece umnumzana Kyriakos Mitsotakis namhlanje wethekelele indawo lapho okwenzakale ingozi yokungqikilana kwesitimela esithwala abantu lesithwala impahla ebulele abantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 izolo. Ikomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eNigeria isimemezele ukuthi umnumzana Bola Ahmed Tinubu oyebandla elibusayo kulelo lizwe ele All Progressives Congress unqobile kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo, kodwa amanye amabandla aphikisayo athi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kufanele kuvotwe kutsha. Umnumzana Tinubu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa wethule umbiko wakhe wokwamukela ukunqoba kwakhe esigodlweni seNigeria iAbuja, wakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi asebenzelane ndawonye laye. Abakade belandela umnumzana Tinubu eduze kulolu khetho ngumnumzana Atiku Abubakar owebandla le-People's Democratic Party kanye lomnumzana Peter Obi owe-Labour Party. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isimo somnotho waseNigeria sesesibeni esibi kakhulu, ngakho abantu abaningi kade bengakulindelanga lokhu ukuthi iqembu leli libusayo lingase liluwini ukhetho. Lona oluwinile ubaba uBola uTinuku uselikhehla nje ngoba amanye akade phikisana nabo bekusesengabantu ababukeka besesebasha njalo akade bekhanya belogazi kuntsha yaseNigeria ebikade nayo ikhanya iphakame kakhulu ngesasasa lokhetho. Kodwa-ke akusenzekanga njengalokho abantu akade bekulindele. Sizabheka futhi laphana sibone nanokuthi kukhona nokwesabela ukuthi kuzoba khona ukungazinzi kwezombusazo eNigeria ngalokhu osekwenzakele ngoba kukhona vele udlakela oluqhubekayo laphana ezindaweni zaseNorthern Nigeria. IBoko Haram isilokhu sesekhona ayikapheli. Konke lokhuyana kuyatshengisa ukuthi kungenzeka kungabi yisimo esizoba isimo esihle kuzwekazi laseNigeria.
Okokugcina, sesikhangela indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, singathi ibiyindlela eqondileyo yini kulandelwe imithetho?
Sesizwile ukuthi abathile abaphikisayo uPeter Obi no Atiku Abubakar sebeshilo ukuthi bazoya emthethweni ukuyaluphikisa lolu khetho. Konke lokhuyana sibona ukuthi ke uma besiya emthethweni kuzothanda ukuthi kufake izwe laseNigeria esimeni esimanzonzo lapho singabona khona kusiba noku lwa kwabantu, kusiba lokufa kwabantu, ngoba siyazi ke phela eAfrica ukuthi izinto ezihambisana nokuphikisana nalokho kwenzakala kuma elections kuvamise ukuhambisana nokufa kwabantu. Siyabona ukuthi ke kunengi ke okungathi akuba namisi abantu balapha neNigeria. Nakhona nje futhi uma sibuka abantu abaye baya okhethweni, iNigeria yizwe elikhulu okunye okumangalisayo. Obekade kufanele ukuthi sibone abantu abaningi ngoba uma kuthathwa lapha izinamba zabantu abarejistele ukuvota kubalwa inamba efika ku-87 million. Kodwa nxa uthanda ubuka ukuthi ubaba uBola uwine ngamavoti amangaki, ngamavoti angu-8 million. Lokho nje kuyakutshela nje ukuthi noma ngabe kuthiwa uluwini lukhetho akakhethwanga yiningi labantu baseNigeria. Uwine nje ngoba abantu abaye bayavota baye baba bancane kakhulu kunalokho akade kulindelwe ngoba siyabona laphana inamba kuthiwa kuye kwavota kuphela i-29% okhethweni okade lulindele ukuthi luzoba lukhetho olukhulu kakhulu kangaka.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni lapho esikhangela ngendaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Moffat Ncube oyinyanga ethengisa imithi etshiyeneyo ekwele South Africa.
Ngisebenza ukudayisa bathi self-employed, like ukuthenga nithengisa.
Singathi uthengisani?
Mina ngithengisa izwatsho nemithi yesintu.
Yini lokho akutshela abantu sibili ngokujulile?
Izwatsho nemithi, imithi yesintu ngicabanga ukuthi siyayazi sonke, like imithi yokuphalaza, imithi yokufutha kanjalo. Izwatsho lezi izwatsho ezitholakala emakuleni ezokugeza kanjalo.
Ye, konokhu-ke okhuluma ngakho kwesintwini kuyini akujule baba?
Umuthi, like umuthi wokuphuza wokuklina igazi, imithi yokugeza amathunzi, imithi yokususa ama-bad luck. Yebo, izinto ezinjalo nje. Umuntu ma ungazizwa kahle emzimbeni, mhlawumbe kwazi ukunikeza umuthi, or umuntu ophukile simnikeze umuthi wokuhlanganisa amathambo kanjalo.
Wena ukuthatha ngaphi konke lokhu babanca?
Kuyatholakala, okunye siyakumba like esiganyeni, okunye siyakwazi ukuthi sihambe siyokuthenga la okutholakala khona emithini okufana lemikambo le esebhulawayo.
Kuyatholakala lula kumbe okunye la uyakuphupha kumbe kuyabahamba njani?
Kuyatholakala lula, kuba khona okuphuphayo mhlawumbe okuboniswayo kwela kwisayidi, kodwa khona kuyatholakala, ezinye ziyatholakala ngokuthi uyabusazi ukuthi lo muthi lo usebenza into esese uhambe usuyothenga ukwazi ukusiza abantu ngayo.
Akusitshele ngomuthi omunye yona lo wendlandla kumbe wokulahla khona okuthiwa i-bad luck. Kuyasebenza yini kumbe lapha nje liyaphonguza amazama babancane?
Kuyasebenza kakhulu mkhulu. Kufana ne-imithi le yokulahla okwama-bad luck, engikwaziyo kakhulu iy'ntelezi lezana ezihlanganiswayo umuntu ahambe ayogeza. Ma kukuthi umuntu wakhona lowo mgezayo unesilwane, iyasuka leya nto leyana emnindezelayo, mhlawumbe azize sekarayit. Iyasebenza kakhulu.
Singathi abantu bayakuthakazelela yini khonokho okuthengisayo kumbe abanye bayakucabangela nje ukuthi inxa kusebenze?
Abantu bayakuthakazelela kakhulu, njengendaweni yaseGoli bayakuthakazelela. Abaningi bayasuka bengakwazi, babedinga ukuthi bachazele ukuthi kusebenza njani, then sibasiza ngalokho.
Usulesikhathi esinganani ukwenza khonokho okuthengisa baba?
Ngathi lo msebenzi sengina more than 10 years ngiwenza.
Uyakuphilisa sibili?
Yebo.
Ijula sibili sibona ukuthi nxa ngenyanga sithi halapha ngitshayele sibili imali iyafika kuma-20,000 khonapho?
Hhayi, manje since kwaqala i-COVID, hhayi ngathi sidonsa nzima kakhulu impela. Kuba nzima lokuthi ma kuphakathi kwenyanga lokuthi ukwazi ukusitoka kahle kuyabe kunzima, ingoba imali yakhona iphansi kakhulu. Abantu ngathi abala mali manje.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele benzeni? Bakuthola njani?
Abafisa ukuthi baxhumane nami bengakayenzi ipheji like kusesinginalo ipheji i-Facebook, but bengakafakanga lezi nto engizidayisayo. Ngingazi mhlawumbe isitudio 7 mhlawumbe singanginedisa ukuthi singisize ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngenze njani ukuthi ngixhumane labantu.
Ngitshela abantu ngenombolo yakho.
Inombolo yami ithi 071 710 9722.
Ye, ifakele country code, ifakele country code, iphinde njalo.
Manje country code ithi 0027 71 710 9722.
Ye, iphinde njalo.
0027 71 710 9722.
Lo ngumnumzana Mafat Ncube, inyanga edabuka eZimbabwe esebenza kwele South Africa, exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuthi bathina beZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo okhetho olwenziwa lonyaka kanye lohambo lwesiphathamandla seMelika esethekelela eZimbabwe. Singekehlukani sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamazwe ezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, usefikile eZimbabwe. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Igama lami nguGaino Gumede Saidi, ngisitsha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.